umcimbi ozenziwe Avocaculture Center eSilabusi. Iveli Avocaculture Center yindawo eyakhiwayo ukwenzela ukuthi abantwana bakogodlwayo babuye babuthane balungise izinto zakogodlwayo. So lo mcimbi uzaqala uzaba lamahlandla amahlanu. Khulume ngehlandla lokuqala. Ihlandla lokuqala kuzawuthiwa iGodlwayo Development Forum kumbe Godlwayo Development Indaba. IGodlwayo Development Indaba sizabe sixoxisana ngamaqhinga okuqhuba intuthu kogodlwayo. Kusiba nezinqumo ezizabotshwa, ezizasuka lezo zinqumo kuproduce i-document ezahanjiswa ekhanselini, ihanjiswe ku-DA, ihanjiswe kuma-MP, ihanjiswe ezinduneni, ihanjiswe kuwonke ama-key stakeholders, kwenzela ukuthi intuthuko yethu ikhanye ukuthi hayi thina singabantwana bogodlwayo nanke sifuna ukuthi sikwenze njalo sicele izibusiso. Izathi lelo hlandla selivulele Godlwayo Development Indaba, lapho esizabe sibe zikhulumi khona, zikhuluma ngokuthi kathi intuthuko kuyini, what is development. Ezabe into izikhulume futhi zikhulume ngokuthi ama state of education bogodlwayo, sizaba le presentation on education, sibe le presentation on health, state of health ukuthi ekwezempila kahle kogodlwayo kumi njani, sibe le presentation on ama livelihoods kathi kuyini okwenza abantu baphile kogodlwayo, baziphilisa njani abantu kwini okungenziwa. So sibe le presentation futhi on energy, climate change and renewable, climate change and environment, kuyini okungenziwa as source, alternative sources for energy. So ihlandla lokuqala leli Godlwayo Development Indaba. Sibuye kuhlandla lesibili ezawe lihlandla lemidlalo, kuzadlala unobhutshuzwa ibhola, kudlalwe elokuqada elabomama, kube lo mjako wamabhayisikili, i-bike race. Lokhu kuzawe kuyikwenzela ukuthi abantu bahlangane babe ndawonye, ngoba imidlalo yiyo vele izinto ezibuthanisa abantu, kanti futhi abantu bakugodlwayo bawuthakazelela. Kanti vele kugodlwayo kulama soccer league labo netball league, soccer league igodlwayo, soccer league net, soccer league kule insiza soccer development league, so indifa uGSL kuyadlala ibhola khona phana, kuyathuthuka abantu abatsha bethola amathuba okuphila nokuzithuthukisa. Kukanti kuzasokuqedelela ihlandla sesingena lapho kunikwa khona ama awards, kuzoba lama awards anikwayo abenze kuhle. Kanti vele igodlwayo soccer league iqoqile kulama awards abo kuma sponsors, balethile ama sponsors ama awards, i-Triple M, omaranda, amajanki, mavuna, baya bekhona lama sponsors, benazelelwa, benazelela futhi ukuphumelela kwegodlwayo soccer league. Lihlandla lesibili lelo. Elesithathu ihlandla kuzaba lihlandla lokuthi sesinazelela abantwana bakogodlwayo abenze kuhle ezintweni ezithiyeneyo, kumidlalo ethiyeneyo, kumahlandla athiyeneyo, kuma different disciplines. Umnyaka uqala usiyaphethe, eminyakeni edluleyo sifuna ukunazelela abantwana bakogodlwayo abayenza kuhle, lihlandla lesithathu. After imidlalo sibuye kuhlandla lesine, kuzaba kungalihlandla lokuthi kwesiwe abantu bedlelana ndawonye, kuxoxiswana, abantu bedobha inyama, kudliwa ngumcimbi phela kagodlwayo. Ihlandla lesine lelo. Hlandla lokugcina lwesihlanu kuzaba kulihlandla lokuthi kudlala imidlalo, sorry, kusenziwa imusic, kuzawe music gala, igodla music gala, igodla music extravaganza. Yikho lapho kulama artist oJazz Maravina, oMadlela, uSkobokobo, oBhamuzi, oDivi, bonke abahlabeleli, oQatanzipho, bonke bonke abahlabeleli abaledumo emathebeleleni elizweni bazabe behlabela ubusuku bonke. Lapho futhi kuzaba le toilet, kuqale kuxoxiswane, abantu babe baningi babikele injongo yomcimbi. Lilangelwa kulelise kakhulu.
Kuqalisa isikhathi bani, kuphela isikhathi bani?
Sikhangelele ukuthi ihlandla lakuqala lizaqala ekuseni ngo-9. Kuzaze kutsho ukuthi kuzaze kuse, ngoba ihlandla lokugcina le-music, i-music gala, izaba lihlandla lizokuzaba khona ubusuku bonke kuhlatshelelwa abakuthiwa amaculo. Ilandelele inkulumo ezakhulunywa kusasa, izinqumo ezabutho kunjwa kusasa. Asihlangane njengesikhukukazi sigola abantu abaso, sizabe silazo izinduna zethu, ubukhokheli bethu, sethi gwaqa eyavoka. Kanti abanye lilandelele kuFacebook, kubo-Twitter, sizazama i-live streaming kuFacebook. Hambani ku-Facebook page ethiwa umcimbi kagodlwayo, likhangele ibizo elithi Nkululeko Juma, sikhona phana siqoqile umcimbi kagodlwayo. Asambenini sikhangele khona phana, sabe siliyazisa, sili-updata ngoba wonke ama-proceedings abe senzakala.